Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Unamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuzibandlela 2022 ngoMsombuluko. Endabeni zethu namhlanje. Abanye abantu kweZimbabwe bathi bazazama ukuzithuthukisa lonyaka loba nje umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19.
Sanifisa uthola umsebenzi sithela nje okuzincedisa empilweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
For AU to continue abiding by the health measures instituted by my government.
Bathithibele abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngesikhathi ilizwe lingena umnyaka omutsha.
Ambona ukuthi balontshintsho masinya.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lisethulela izifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2022. Loba nje bahlelele evalweni ngokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwesabekayo. Intuthela izindaba ye-Studio 7 ezatshisa sibanda uqukele ezinye izakhamizi zakwaBulawayo.
Kujwayelekile ukuthi umnyaka nxa uqala abantu batho izifiso zabo njalo bahlele abafisa ukukwenza kodwa iningi alisazi ukuthi lenzeni. Unkosazana Dorothy Mkhwananzi ohlala eMpophoma futhi wafunda imisebenzi yezandla ngenxa yokutshona ehlezi endlini kulandela iziqondiso ezethulwa nguhulumende zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Since i-corona yaqalisa esesethuyo esisilayo mina bekunzima kakhulu kodwa sengigcine ngisiya endlini eziningi izandla sengibhekha ama-cakes ngiyenzele idepo yabantwana leyo abantu abadala ngenze lelobola.
Umkhosazana Nothando Dube yena uthi isifiso sakhe lo nyaka yokuthola umsebenzi.
Into ebengiyikhangelele ngifisayo ukuthi ukuthola umsebenzi sisebenza nje ukuzincedisa empilweni. Abantu azisamele ukuba siyala silandele izixwayiso ukuvikela umkhuhlane okhona lwelizwe.
Iningi lifisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uphele. Unkosazana Amanda Banda ngomunye wabo njalo uthi unesifiso sokuthola umendo.
Bengilesifiso sokuthi lo mnyaka ube ngumnyaka omuhle angathi corona ingadida kancane ngoba umnyaka ophelileyo izimpilo zabantu azihambanga kakahle. Lo mnyaka bengifisa ukuthi ngibe ngayenza iproject yenkukhu thola ukuthi sifuye ngikhona siyathola indlunzu. Nalesifiso sokuthi lo mnyaka lo njengoba sengine 26 years lami ngithole umuntu ongangithatha njengoba isikhathi sesingashiya sithile.
Omnuzana Elizabeth Weza uthi uzaqhubela phambili ezisebenza njalo ngeke amiswe umkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sesingene komunye umnyaka omusha angikwazi okunye ukuyalandela lo umkhuhlane we-corona lokhu. Azange ngivele sevele sakukhanyela vele ukuqaliseni ukuxwayisa ukuthi ayi-20 days. Thina savele sayala sisebenza sasuka irenki silayithile ezindlini. Njengoba ubonile izimoto zimile khona. Lami ngithole ukuphumelela kwesinye isikhathi njengabanye abantwana. Noma kuyabe kuvele kusehlule but khona kukhona lapho.
Abanye bathi iphupha abalabo yikuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa utshaye phansi. Umama uzibiza ngokuthi kunama-boys ngomunye wabo.
I-resolution yami yalo nyanga ngiyafisa ukuthi sithuthuke sintshe konke sibe lokutshintsha noma kuka-president sintshe ukuthi iZimbabwe yethu ibe yinhle. Le currency entsha ezasebenza lapha ekhaya sisebenzisa i-currency njengaleyo nothi ukuthi siloko sisebenzisana lebhondi ngokuphela ngokuphela.
Iminyaka emibili edlulileyo ibuye lobunzima obukhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5017 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu 13 ababulewe umkhuhlane lo izolo kodwa bafike phose inkulungwane 956 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimela yeStudio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Umsakazi we-ZBC ubika ukuba uMnangagwa wethule umbiko lo ngolwesihlanu. Uthi kukhangelwe ukuba uZulu uzaqhubekela phambili elandela okwethulwa nguhulumende wakhe.
Together with your positive response to the health measures, we have been able to contain the pandemic and limit the loss of lives. It is, however, disheartening to note that there are some amongst us who have now begun to lower their guard, especially during this festive season.
Siyabonga kakhulu abezempilakahle abasebenza kakhulu ukwenza ukuthi benqabele ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngibonga lani lonke elikwenzileyo, kodwa nginyananzelela ukuthi kulabanye benu abangasalandeliyo iziqondiso zethu.
I therefore urge you to continue abiding by the health measures instituted by my government from time to time. Masking up, sanitizing, and maintaining social distance.
UMnangagwa waphinde wabonga kakhulu abahlala kwamanye amazwe abanceda izihlobo labangani eziwele Zimbabwe.
I also commend Zimbabweans who are living abroad for continuing to send remittances to their loved ones.
Ngithanda ngelithuba njalo ukuthi ngibonge bonke abahlala kwamanye amazwe abancedisa izihlobo ezihlala kule Zimbabwe. Babancedisa ngendlela ezijeneyo, ikakhulu ngokubathumezela imali.
Given that they are confronted with difficulties of their own in those countries.
Uphinde wathi kumele abantu bonke belungiselele ukuvota ngokuthula.
By-elections will be conducted in 2022. These will also serve as a reminder to all that elections are the only route that people can take to elect representatives of their choice. You should therefore vote peacefully.
Ngifisa ukukhumbuza njalo ukuthi kuzaba kulokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa lo nyaka. Livote ngokuthula njengoba sikwazi ukuthi linabantu beZimbabwe liziphethe kakhulu njalo liyakwazi elikwenzayo.
And I urge candidates to conduct themselves in an honorable manner that deepens the maturity of our democracy.
Kulabantu abedlula izigidi ezine 4.1 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezintathu 3.1 million sebehlatshwe yesibili. Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi noma nje bethaba ukubona umnyaka ka-2021 usedlula, abalethemba lokuthi kuzaba lenguquko lonyaka. Umqondisi Dube usedulela lolu daba.
Ukuqhamuka komnyaka omutsha ukhandelwe ukuthi kulethe amathemba empilo engcono, kodwa ngesikhathi iningi lingena kumnyaka omutsha ka-2022, abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi abalathemba kangako ukuthi kuzaba lenguquko. Iningi lithwale nzima ngomnyaka ka-2021 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 osulimnaze imnotho phose yamazwe wonke emhlabeni jikelele. I-COVID ayidedi njengoba sekuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron omemetheka ngesiphangiphangi. Lokhu siye abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abafana loDumeze Ncube besithi awulalutho olutsha abalukhangelele lonyaka ngoba impilo kakhathesi ibanjwe yi-COVID-19.
Sengikhuluma ikhizo ngambona ukuthi baluntshintsho ma-2022 kumbe into ziyaqala ukuguquka in the second half of the year. Khonapho kubo winter kubo June July i-COVID ingaqala ukwehla ngesikhathi i-COVID sehla bhadanjo ivame ukukhwela ngesikhathi umqando. Kodwa wakhathe zambuni kuntshintsha sikile ukuthi nxa into ziyaguquka zibuyele back to normal like back in 2019.
Sekulanda iminyaka emibili umkhuhlane we-COVID-19 uyiwo indaba egudwini njalo usumise inqubela phambili kunhlangothi ezithiyeneyo. Umnumzana Mthabisi Dube othi umnyaka ka-2022 kumele kube ngumnyaka lapho uhulumende kanye labantu abafunda ukuthi baphile lo mkhuhlane we-COVID-19 bephumela amathuba okuziphilisa phakathi kobunzima.
Abantu sesikhale kakhulu nge-COVID-19, okubalulekileyo ukuthi sibone ukuthi impilo yethu iyaphambili kanjani. Noma nje siphakathi kwe-pandemic, ukukhala eqinisweni akusizi.
COVID-19 yayimisanga kuphela amathuba emsebenzi ezemfundo lazo kazihambi ngendlela eqondileyo ikakhulu abakade befanele beyingena isikolo zaphezulu emazweni aphesi abafana lo mnumzana Brian Ndlovu.
Kuningi obekumele kwenzeke ngomnyaka ka-2021. Some of us bekumele siyeqhubekisa izifundo phesheya, kodwa ukuqhamuka njalo nje komkhuhlane we-COVID-19 sokunuse amaphupho aba maningi.
Okube nzima kuningi elingaphandle kwelizwe yuto uhulumende abaningi banikeza amathuba uzalwane zabo kuthiya abokuza bengela kuningi abangasiphilisa ngakho. Abanye abafana lo mnumzana Stanley Ncube bathi abakhangelelanga ukuthi eZimbabwe kube le nguquko kwezomnotho.
Hayi, akulanto sibile ngelukhangeleleyo ngomnyaka lo ongenawo 2022. Ngiyabona ukuthi iZimbabwe kade sebekhangela ukhetho luka-2023. Okusho ukuthi ngomnyaka lo bazabe bebhizi belungiselela lolu khetho. Bekhohlwe ngokuphucula ilizwe, bekhohlwe ngokuphucula ikhononi. So ambona ukuthi kuzatshintsha lutho. Yikho-ke hayi, ambona ukuthi ngizabuyela ekhaya anytime soon.
Ele Zimbabwe laqala ukubhekana lobumzima bomnotho welizwe ngomnyaka ka-2000. Izizalwane ezingaphandle kwelizwe ziqala zile themba lokuthi umnyaka omutsha lo mhlawumbe uzaletha untshintsho. Kodwa iningi selizinigxile impande emazweni atshiyeneyo, amathemba esiya encipha ukuthi ukuqhamuka komnyaka omutsha ofana lo-2022 kungaletha inguquko. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Wezomaphandleni zisesigabeni sesilobela esiqintini sedonsa ukulabanye abantu abancitshwa inhlanyelo lokunye okunikwa izakhamizi nguhulumende ngenxa yokuthi basekela amabandla aphikisayo. Siqala ngomama othinga okumangalisayo emhlanganeni okulokhansela Willard Moyo labanye bakhe abasekela ibandla le-MDC Alliance abasanda kuncitshwa ukudla lenhlanyelo.
Sayikho ngisithi bakithi bantu benkosi ngabe kade kungafanelanga kuyizinto lokhu yazi abanye amawadi sekhathana thina idonsa lokho ngeke sikhikhirikhikhiri sonesa sizicela isikhulu lelathi esibuswayo lisikhule sibe free sizazuza ngamazimbabwe abanye sebenginumber 4 kukhoneni lelokho liphele ngayi-fight-fightana abafighta nafuna ihlelo luye phambili njalo futhi ubaba uSthemba nxa wayitheka udinga imoto abakithi moya uThemba la uyahamba ejeni ubani la uyahamba ejeni lobani uyahamba ejeni zonke ziphatha amandla ngoba nxa ufika izinto la sonke siziphatha amandla sike kumele ukuthi ngabe uyi-DA simtshele ukuthi labantu asekaze eswele indumba siswele izinto nxa yakhe nihlezi ofisini ukhomba ngomini lapha silapha sifuna izinto ebantwini izinto aziye ebantwini silime lokho kusatshiswa lapha ngabuyela simtshele mina njengamhlethi unarote number 1 ngoba siyahawula abadalela sihlukumeza abadalela sihlukumeza isithaiseni ngomoya mbanela lethi
yabona anti abona ukuthi
inkosi lami yakhuluma ungadeleni wami umuntu ekhuluma kodwa nasithi lapha
izinto
ungafuna umsindo uyawufuna ungaqeqa abantu yakhuluma lami khuluma ke wena uzokuphekela
ngoku ngakhuluma umdala ma
omele ibandla lezanu PF uzama ukuxolisa emhlanganeni lo
sicela umdala khulume sasibona kuyaqonda yakhokozela umdala
ngadelela abantu labo
iqiniso alibalekile hayi boyo ngiyaxolisa kukho konke okungakwenzakala kuwo ngoba izinto ezinjengalezi vele sikhokhela abasithethisayo eyi ngincibe nxa sengonakalelwe ngiyaya kuye ngesikhalazo sami kodwa ngingaze ngilungelwe sengisithi amapholisa mami ayatshaya kanti mina yimi engibangele ukuthi ngibone so hayi uxolo.
Ukansela Moyo uthi kuningi okwenzakala endaweni le.
Ngenhlanyelo le-fertilizer ezentwasa, umthetho wathi abantu baphiwe free of charge bengabhadaliswa nje cent. I-government iyabisa izimoto zamahhara. Kodwa-ke lapho okwenzakalayo ukuthi abukhokheli bezanu PF uphikisane lakho khonokho, bathi bona bayabhadalisa izimali. Kwabuye kwakuqala babhadalisa ama-US 50 cents, basuka lapho kwabuye okunye babhadalisa ama-US $5, kwathi namhlanje babhadalisa futhi ama-US $5 ngosobhuku, baphinde babhadalisa US $1.50 per farmer for ama-farmers angu-600 which is $900 plus $225 emasabhuku angu-45 ebhadala $5. So asazi ukuthi kuhamba njani. Sisizamile ukuthi lo DA ukuthi umthetho lo lasinika wona abezani bayakuphula ngapha akulanyathela abalithathayo. Bathatha izimali zabantu bezi ngalindlela bezidla kungaqedakali. Izakhamizi ziyakhala kakhulu lapha ayikhona mbija.
Namhlokoze emaphandleni besisigabeni sesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke umlilo edale ePhalamende namhla kweSouth Africa obhizise ingxenye yesakhiwo lesi. I-Reuters News Agency ibika ukuba kutshe indawo enkulu kusakhiwo lesi. Ithi akwaziwa ukuba kulunyathiswe kuyini endaweni le. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko othi uhulumende wakhe usahlolisisa okwenzakale edaleleli. Amasotsha lamapolisa namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela esigodlweni sakwelesidani. I-Reuters ibika ukuba abezomvikela bavale imigwaqo emikhulu besenzela ukuthi kungabi labantu abaningi abatshengisela emigwaqweni bekhonana ngokubiselwa esikhundleni komkhokheli welizwe leli ngendlela engaqondakaliyo. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko esenziwa manje.
Lo baba mkhulu babelobola.
Namhla sixoxa ngengcwethi kwezamasiko unkosikazi Sakhile Liline uMadube lomnumzana Mbuso Ngwenya ngokunye esingakuhlolisisa lo nyaka kusigaba samasiko.
Salibonani, ngiyabingelela emsakazweni weStudio 7. Igama Sakhile wakuDube. Engathanda ukuthi sikutshintshe kwezamasiko lokuphila kwabantu besikukhanyele eminyakeni ka-2022. Ngathanda sikhangele kakhulu abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana ngitsholo sisiqalisa from 9 years size siye kumahambe kobo 16. Sikhangele ukukhula kwabo, izinto okumele babezazi, imfundiso ukuthi sibafundisa njani singabazali babo, ngoba iningi labantwana bonabo masuke siyafika kuminyaka ina le teens of 15, 16, 17, iningi labo bayabe sebenabantwana. Abanye bangkhona sebelomkhuhlane nalo omunye we-HIV and AIDS, abanye besebengene ezintweni eziningi ezingekho right, bengene ubotshwala, ama-drugs, into ezinjalo njalo. So ngibona ukuthi kungantwa kumele sibafundise ukuthi baphile njani, bazivikele njani ukwenzela ukuthi bangangeni ezintweni zona ezo, bezamela ukuthi bebuyele emasikweni.
Baba uDube salibonani, angithathele lithuba ngibingelele njalo ngihalalisele bonke abasakazi nabalaleli be-VOA FM Studio 7 umsakazo wabantu. Ngibonge kakhulu nomsakazo wethu ngokusiphatha kahle ngempela kusukela unyaka lo esithanda ukugqiba uqala kuze kufike kulo sesiwuqala namhlanje. Endimeni yezamasiko bengingathanda bengingafisa ukuthi bakithi asiqhubekeni singasabuyele emuva kuloko sesiqalile ngokukhuthazana ngamasiko ethu. Kuye kuthiwe isizwe siyisizwe ngamasiko aso. Ngakho ke lathi asithatheni isikhathi sizameni ukugqugquzelana ngokuthi masibuyele emasikweni ethu. Ngeke ngajabula mangihamba ekhaya koBulawayo nasemakhaya nje ubona abantu bathwele imiqhele bayaziqhenya ngokuyibo babo. Abanye ngabavunulwe uyazibona nje zesintu kusiya ngokuthi ke umuntu ngowasiphi isizwe esingaphansi komthwakazi nezinye nje izizwe okungezona ezokomthwakazi.
Qiba khonapho Ngwenya.
Ekuvuseleleni kwamasiko noma ekugcineni kwamasiko kunemfihlakalo yokuxhumana noMvelinqangi. Uzonanzelela ukuthi uMvelinqangi wayebatshelile abantu bakhe ukuthi mabaphile kanjani ukuze engasuki ebusweni babo. Ngakho ke okhokho bethu babe lendlela yokumdinga baxhumane naye uma bengasamboni afike futhi abalethe abalethele izivusiso abaxazulile lezi nkinga zabo ngakho lokho ukuthi bagcina amasiko babe sazi ukuthi ningabona sokusiba nje sithona endaweni nje siye khuluma naye aze ngemibono aze ngamaphupho ngendlela yakhe asixazulele izinkinga ngakho ke asizameni ukugubha ngempela sithole ukuthi kwakusenzwa njani kuzo zonke izigaba zempilo kusukela umuntu ezalwa ukuthi wetheswa njani inkanda wemukelwa kanjani emhlabeni yini enziwayo kuhambe kuze kuye kushoneni kwakhe ukuthi maye seshonile ubekwa kanjani ngokosiko lalowo mndeni sibheke futhi nesizwe laphana ukuthi abantu kumele baziphathe njani amasiko ke maningi ukukhona namalobolo kukhona nendlela ezifana nokuthi amacala mangabe ukhona necala kuphathana kanjani kuhlawulisana kanjani ngokwamasiko esizwe singabuyela kuzo zonke lezo zinto lizananzelela ukuthi uNkulunkulu noma ngithi umvela ncane ngoba phela kwaba uNkulunkulu babe sithi lo ungumkhulu wabomkhulu bethu ngakho ke asizameni ukuthi ke sibuyele namasikweni ethu lizabona izinto zonke zizabuyela zihambe ngendlela ezazivele ziqale ngayo
namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosikazi Sakhile Liline uMadube lo mnumzana uBosongwenya asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo
Senganamasiko wesenzi umandla
lo baba mkhulu
babelobola usenzi
sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka melikomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda usiphathelene lamhlanje
liviki balaleli bami ngizafuna sikhangele kuJohn chapter ka 1 verse ka 14 ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengalozelwe yedwa uyise ecwele umusa leqiniso ngakho bazalwane bami kuliviki bemfuna sikhangele ukuba uJesu wazalwa waba yinyama waba phakathi kwethu siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngesenzo leso esiyiswe sasindisayo kodwa bemfuna sikhangele ekugcineni laphana lithi ulizwi wayegcwele umusa leqiniso siyananzelela ukuba ukuzala kukaJesu yikho okwaletha umusa lesivumelwano esitsha isivumelwano somusa kusendulo kutestamente elindala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso labantu sasingesomthetho okokuthi ungaphambi banisa lowo mthetho wawuthola ukujeziswa yikho ke ilizwi likaNkulunkulu lalisithi lona ilo otshontshayo gaqunywe kisandla ilo oyabe wonela omunye laye kajeziswe ngaleyo ndlela kwakungalamusa abantu babephila ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi isono sasibhahile sigcwele ebantwini kungalandlela yokusisusa leso sono kodwa ke siyabona ukuthi ukuza kukalizwi ukuza kukaJesu Kristu oyilizwi weza elomusa ngakho isivumelwano esithi uNkulunkulu abalaso lathi aseyiso lesiyane sokukhangelela ukujeziswa kodwa ngesokukhangelela uthando lomusa lokuzwelwa nguNkulunkulu uNkulunkulu waletha uzwelo olukhulu kakhulu phakathi kwethu okokuthi nxa nje sikhangele lu 2022 esingena kuye asikhangeleni silokulangalela njalo lokukhangelela uzwelo oluvela kuNkulunkulu uzwelo olumangalisayo kakhulu ezintweni ezehlukeneyo ngenxa yokuthi ulizwi ungaphakathi wethu yena uJesu wabuya eletha lowo musa kodwa umusa awuphongi ubuya kuphela abanye abantu bathumayela ivangeli lokuthi hayi uNkulunkulu sowasixolela ungaziphilela indlela oyifunayo kodwa umusa weza iqiniso iqiniso kuyilizwi likaNkulunkulu elisiqondisayo elisitshengisayo ukuthi singaphila njani impilo engcwele ngakho ke yalikhuthaza namhlanje ukuba ngabe ungathatha lo musa ovela kuJesu ngabe ungathatha leli qiniso iqiniso liyikuyini iqiniso lithi lona uJesu kuphela nguye indlela nguye liqiniso nguye njalo ngaye esithola indlela yokuba samukelwe ngubaba uNkulunkulu wayevele ekhangelela ukuthi
ajezise wonke umuntu kodwa ngenxa kaJesu ulaka lwakhe lwabaphezulu kaJesu ukwenzela ukuthi thina sisinde ngakho hlobo sami usuthokozile ngekhisimusi lumnyaka omutsha lo esungenayo ngabe ungathola ukuzwela ngoNkulunkulu angazi ukuthi kuyini nofuna ukuthi uNkulunkulu akuzwele ngakho kodwa namhlanje nakukhuthaza ukuba ungabalekeli uNkulunkulu kodwa balekeli usiya kuye balekeli usiya emuseni ukuze namhlanje izinto zakho nxa ungena umnyaka omutsha ungene ungaphakathi komusa lozwelo lukaNkulunkulu ngakho niyabonga kakhulu ngokuba ubulalele ngifuna ukuthi sithandaze ngabe ungathi wena enhliziyweni yakho lapho senithandaza uthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami unisindise ungikhulule esonweni njalo lowo musa engiwuzwayo lozwelo lukaNkulunkulu lube yingxenye yempilo yami asithandazeneni baba ngegama likaJesu khangela abantu abakho abazwe izwi lakho alisoze libuyele kuwe lingafezanga lokho olithumele ukuba likwenze niyathandaza izinhliziyo ezivulekileyo labathandaza ukungena phakathi kwenhliziyo zabo baguqule Jesu ngena namhlanje bebekwazi ukuthula okuvelela kuwe ngegama likaJesu Kristu niyathandaza amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Wenze midlalo ukhangelwe ukuba kuza kwenziwa isikhumbuzo sikamuyi kundumiso Gumede kusasa obulawayo. UJohn Francis Vanda umgcinisihlalo wesiqembu le-Highlanders wethule umbiko lo namhla uthi ukhangelwe ukuba abantu abaningi bazavalelisa uGumede e-amphitheatre isidumbu sakhe singakahanjiswa enyathi lapho azangcwatshwa khona ubhubhe ngeviki ephelileyo. Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uBhekani Dube.
Ngithule nje ngizamathamba ingqondo mhlangomuka ngililela na mhlangomukupha ngokukhalela na xa sidlale izithende ziphila ngomadimu uThomas Nyeba yasitupha yini uzibayazi ukuthi zinatshela nengqondo o uyandela wathi kungazifana nokufa.
Sanibonani balaleli bomsakazo weStudio 7 likhuluma loBhekani Dube oyinzalo yaseJolojo. UBhekani Dube ungumlobi wamabhuku esiNdebele lawesiNgisi awesilungu kumbe awesikhiwa. Emabhukwini bese ngishicilele laba linye lesiNdebele elithi umuzi wexhwebu kanti lesikhiwa ngishicilele laba linye elithi My Painful Secret. Akhona amabhuku esengiwabhalile aphela usasweleka nje isikhathi sokuthi ngiwakhicilele.
Namhla okhathini ngiselesele mina lawe sesiyizithupha sesinje ngabantu ukuthi yomndeni kayingena luyenisu lapho kodwa kuwe akase kukuwe mdlani vele senza nje
endimeni yezomculo njengobana ngingumlobi phinde beyimbongi endimeni yezomculo ngingene ngesizathu sokuthi abantu bakithi sokubathatha isikhathi ukuthi bafunde amabhuku kumbe babale amabhuku osingathi ama-hard copies sebejwayele isimanje manje sokubala emafonini kuma-WhatsApp laku-inthanethi ngakho-ke lo mculo bayawuthanda ukuthi bawuthathe ku-inthanethi. Ngikhethe-ke ukuthi kungcono ngithathe izinkondlo zami ngizifake amachacho ngizifake lamazwi alolongekileyo ukuze imizwa yami njengembongi ifinyelele kuye wonke umuntu.
Ngihlulelana kanti akazi ukuthi abantwana bezimba bahamba belandelana na umhla uzokwazi ukuthi umuntu ngumalala empenduka uyakulatiso kwenyongo engathi usalosingisima yedwa njengelanga.
Emkhakheni wezemculo-ke ngingene umnyaka ophelele ngo-2020 lapho engijawe khona unembeza ngesifo lesesikhona ise-COVID-19 ngasenzifika ngenze idlalazi lizatshintsha yona i-COVID-19 ikhona-ke u-track number 5 ekhuluma ngayo i-COVID-19 ngilama-albhamu amabili esengwenzile ethi Jwane engiyenze umnyaka ophelileyo lethi ngiyabuza engenze kuna lo mnyaka. Ngiyatholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana, Facebook neTwitter, njengobhekana Ntube the Poet. Ngiyabonga.
Sukuma na pa uchelo yote lolo mtanje, wali valenza wongo kipsi.